Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano noka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 4 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kwesatshelwa ukuthi isikhwama isanda sungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukhuquluza inotho yelizwe.
Bantu kumele babekwazi ofuna ukuthi abe ne-information enikwe information nganceda sibile ukuthi ifund yangikhona iqhubeke ngendlela ekhangelelweyo.
Amalunga edalela ephalamende awebandla le-CCC athi awazikhathazi ngenyathelo lokubajezisa ngokungayi kwabo kuleli dale izolo umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation address.
Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela thina esingayanga sozisithola njalo noma utyele asilalanga khona ngemali yazo nxa singabhile sayalala sitele ngemali yethu.
Inyathelo lokuthathela izimota ezaphiwa abemandla leZANU-PF abancintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye.
Kuze kuba lamanye amakhonstituensi umongameli wawina kodwa u-MP wadliwa kodwa u-MP sethathelwe imota kuyinto sibili eyinye edanisa ama-candidates.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kwesatshelwa ukuthi isikhwama esisanda sungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukhuquluza inotho yelizwe. Icebo lokusungula lesi sikhwama laqala ngomnyaka ka-2012 kuze kubunjwe umthetho wawuthiwa yi-Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe. Kodwa kusukela leso sikhathi leli cebo belingasebenzi kwaze kwaba mhlazi ku-19 September lapho umongameli ethula umthetho we-statutory instrument owazisa ukuba leli cebo selizathiwa yi-Mutapa Investment Fund. Lesi sikhwama isibuthelela inotho yelizwe evela kwezenjiwayo lezinye ezemvelo sizasetshenziswa ukuze ihulumende lapho athi yena uzabona ukuthi ilizwe lizathuthuka. Okucunule abanye ukuthi yonke impahla ethengwa nguhulumende ayise kudlula kugatsha lwe-procurement board kodwa iza kuya kulesi sikhwama. Ngokunjalo abanye bathi kuza kuba lula ukuntshontsha ngoba impahla ethengwe kumbe ukutholwa nguhulumende ayisoze yaziwe nguZulu ukuthi ngeyiphi njalo imalini. Sixoxele ngcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle isinanakazana bani lesi esithiwa yi-Mutapa Investment Fund.
Ngathi mina i-investment fund enjengemtapa asikhumbuleni ukuthi ibiyi-sovereign wealth fund kutho ukuthi uhulumende uyabe egcina izimali ukuze ilizwe lisebenzise nxa isikhathi sesifikile. Siyakwazi ukuthi silo kuningi esikugebhayo phansi siyakwazi ukuthi uzaphela lokho esikugebhayo. So uhulumende uyabe ethatha okuyimadlana from ama-sales ama-minerals ethu egcine khonokho ukuze abazukulu labanye abazabuya ngemva wethu bakwanise ukusebenzisa. Singakhangela ngathi amazwe ase-Middle East anjenge-Dubai uthi bebesebenzisa i-oil bebephila nge-oil kodwa amafutha lawa awepetrol akasafunakala kakhulu. So uyabona ukuthi sebetshintshe i-economy yabo abanye sebesenza i-tourism abanye sebesenza ama-sports. So isikhwama lesi kumele sibe le ndlela ukuthi sisebenzise njalo sithathe njalo sigcine okuyimali ezawuthola wuzinto ezaphela lapha emhlabeni eZimbabwe. So isikhwama lesi siyasi investment esokuthi yiso esizagcina izimali lezo.
Sike sezwa abanye besithi i-fund yona le ingasetshenziswa ukuhuquluza inotho yelizwe. Kodwa ke azikho yini indlela ezingenziwa ezokuthi kukhanye ukuthi kulobungilimbane na kumbe hayi?
Ngingathi mina abantu abaningi besabela ukuthi njengoba isiyimtapa investment fund njalo bathi imithetho ebambanele lokuthenga lokuthengiselana ophakathi wamakhampani akhona kumtapa investment fund awukacaci, yikho abantu sesithi hayi ingaba indlela njalo ukuthi abantu benze mahlayana bethatha izimali. Kodwa nxa uhulumende engaletha imithetho yangikhona ezasetshenziswa umtapa investment fund, sizothi lawo amakhampani akahulumende akhona amanye azangena ku-investment fund yona leyo. Nxa kuyukuthi uzawe segcikeni abantu besibe ngoba yizimali zabantu phela lezi, izimali zelizwe. So abantu kumele babekwazi, ofuna ukuthi abe le information, enikwe information, nganceda sibile ukuthi ifund yangikhona iqhubeke ngendlela ekhangelelwe.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi yecubungula ezomnotho obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Amalunga edale lephalamende akubandla le-CCC athi awazikhathazi ngenyathelo uhulumende athi uzalithatha kubajezisa kulandela ukungayi kwabo kuleli dale izolo, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation Address ngoba besithi waqilibezela kukhetho lwedluleyo olwambuyisela esikhundleni. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North kuleli dale uthi abakhangeleli ukwamukela imali yama-allowance bona bengayanga ephalamende, njalo abasebenzisanga amawetela abameli bewasebenzise nxa besemsebenzini. Utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya edale lephalamende ukuyamela abantu ababakhethayo kukhetho lwedluleyo, ngoba munye umuntu nje kuphela abakade bengafuni ukumhlonipha ngokumsukumela ephalamende okufanele bakwenze nxa ekhona. Umongameli Mnangagwa,
akunadanga ama-allowances ephalamende njenge-CCC. Ukuba kwethu ephalamende ukuthi siyomela abantu. Nxa sesiyamela abantu kulapho esithola khona imali evela ebantwini, i-public fund. Nxa singayanga ukuyakwenza khona lokho kasiyitholi, hhayi kasilayo, ngoba somasiyela ukuthi singatshontsha nalapho esingasebenzanga khona. Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela, thina esingayanga sozisithole. Njalo nemahoteleni asilalanga khona ngemali kaZulu. Nxa singabhile sayalala sibele ngemali yethu. So kulokho asiladubo, asilaproblem at all.
Ngezinye indlela wonke umuntu ubeyazisiwe ukuthi hayi lokhu kungaba lo mthelela onje, ngakho ozasifica sokumele ahlawule imali ene kuhulumeni.
Akula muntu ofuze ebhadale imali kuhulumeni ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi ekwelede imali kuhulumeni. Ngiyabona kubebe kwabasokana ukuthi khona ukungayi kwethu ephaliyamende bekubangelwa ukuthi asikazwisisi ukuthi lindoda ukuthi ezethiwe yena ngumongameli njalo uthole 52.6%, uyiphethe ngaphi leyo 52.6%? Izekhi ayikakubeki sobala ukuthi lathi sicalculate ngama-calculators ethu sibone foshure ukuthi hayi lindoda uthole 52.6%. njalo kunokukhonona esilakho ngendlela okwayenziwa ngayo ama-elections ukuthi eHarare lapho kuprintwa khona ama-ballot papers yiyo indawo abantu abatshona khona ilanga lonke bengela ama-ballot papers. Kambe bangaki ongatshona evuke ephakathina komzila ukuthi ufuna ukuvota ephinde ethi khona ngiyabuyela ngiyovota kusasa? uyabesebenza ngapi noma ezisebenza kambe kungaba lula yini ukuthi ezisebenza enjalo ake namalanga amabili okuyatshona le mayini. So sisebe imibuzo yena le esilokhu silayo ukuthi ufuze ukuthi ukhulumisana ngayo le mbuzo.
Abanye bengathi kungani lokhu kukhonona kuvela lamuhla lona ukhetho solwagqitshwa kwaqhubeka ezinye inhlelo lani lemukela ukhundla zeparlament.
Akula muntu wayemukela ukhetho thina kavela kaniyala from the beginning ukuthi ukhetho lolu aliphumanga kuhle and njengebandla sabhalela isatiki ngoba zange siye egali but not only isatiki yena owakhe umnumzane umnankagwa uyakwazi ngoba uke watyelwa officially ukuthi hayi ndoda sinokukhonona lapha nalapha nalapha. Asihlale phansi bonisane ukuthi singalungisisa njani udaba lokuthi ama-elections xa ephuma ephume ngama-elections ahambelana nesifiso sabantu. Sifuna ama-elections okuthi okuyile nxa yiwinile sithole ilizwe lonke lijabula athi uthole ilizwe lonke liphakathina kwezizwe.
Kusiya phambili-ke
sakhetha thina sakhethwa ngabantu ukuthi khona siyebamela ephaliyamente. So umsebenzi wephaliyamente ngawuqalisa siyabakhona iviki ezayo asingeke sayekele ukuba khona because umsebenzi kahulumende uyazi khona. Ngikutshelile ukuthi namhlanje okwesephulekisa ukuthi siye khona ukuthi siye phakamela umnankagwa thina ngokwethu njengebandla sikubona ukuthi akumelanga simphakamele because of lokhu esikukhononayo. Now umthetho wephaliyamende usuke khonapho esibambe ukuthi asivunyele ukuthi sizihlalele phansi nxa umnankagwa engena phakathi nakwephaliyamende. Ngabe uyasivumela aluba besikhona ngaba kwangifike lodubo lokuba sephaliyamente. Kodwa nxa engekho ngoba vele nakasuke ephaliyamente ngo-executive nxa engekho la kuhlalo esikhona siyakwenza umsebenzi wabantu ngoba abantu basiqedele ukuthi siyekwenza khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edwalele ephalamende obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inyathelo lokuthathela izimoto ezaphiwa bebandla lezanu PF abancintisa ukuba ngamalunga edalela ephalamende kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye abalandeli baleli bandla. Phambilini kokhetho lukancwabakazi ibandla lezanu PF lathengela amalunga wonke ayincintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende awezigaba zonke zelizwe ezingamakhulu amabili aletshumi 210. Kodwa ngeviki edluleyo leli bandla lazise ukuba bonke abanqotshwa kukhetho kuzamele babuyisele lezi zimota emahofisini ebandla. Sixoxe lomunye owathathelwa imota ngoba wanqotshwa kukhetho lozamela isigaba seBinga North edalele ephalamende umnumzana Kulakwashe Musaka njalo engumholi wenhlanganiso yeFAZ.
Yebo nje kuliqiniso lelo lokubana ibandla lezanu PF selithe imota ziphenduke le asonto entsha endlebeni zalaba kade belezi mota ngoba singakahambi ekhethweni izanu PF yahambisa isecular kuma province wonke isazisa labo ababephumelele kuma primary election ukubana ongaphumelelanga uma main election uzathathelwa imota. Lokho kuyinto eyayenzwa ngenxa yokubana ama-candidates amaningi abeselodumo lokubana bangena kuringi yama-primary election besenzela ukuthi bona bethole izimota ikakhulu endaweni lezo abakwazi ukuthi zinzima kakhulu ukubana umhlangano uwine bebesenzela izimota. So iparty yajaji sifuna ukuthi sikuqedeke lokho.
Zona izimota lezi ezaphiwa bona labo ababencintisa ukuba ngamalunga edalela ephalamende ubona ungani zanceda na ekukhankaseni njengoba sibona sebezithathele?
Kodwa ungakukhangelisisa sibili izimota lezi zibe lusizo olukhulu esikhathini sokukampeyina ngoba abantu abaningi babengela izimota njalo abanye babelazo kodwa zingathembekanga ukubana zingaqeda uhlelo lwekampeyini. Abanye izimota zabasikwanisa ukungena kwezinye indawo
emagangeni emakhaya so izimoto lezi ziyanceda njalo lokuprinta kwazo kuyakampena ngokwazo kodwa okunye okumele sikukhangele ikakhulu ngenxa ye decision lesithethwe ukuthi ama candidates bayakhala sibili bona labadliwayo babona ngani iparty sibaflathele babona ngani ama constituents abo njoba ngama constituents aluzayo kuzwa swela ukubonakala kweparty njoba imoto zabe sezibuyele njalo abanye bakhangela isisa sibili bethi nxa iparty ngakhayela ukudliwa ichoni ngokudliwa ngoba kulamanye ama constituents umongameli lapha wina khona kodwa ama MP owadliwa khona umongameli kodwa ama MP awina kuze kuba lamanye ama constituents umongameli wawina kodwa MP wadliwa kodwa MP sethathelwe imota kuyinto sibili eyinye edanisa ama candidates abanye njalo bakhala bethi izimota zabo bazingenisa kuma election campaigners zafa bese bethembezo nezo eziphathe ukubana labo bekwasi ukugijima besenza okuningi okuthiyeneyo so lokhu asonto esingathi iyamukelwe kakuhle ngawo wonke umuntu kade contesta abanye abe babona kuyinto elungileyo abanye njalo babona kuyinto engalunganga esikhathini esisikhona lesi so yinto esikhangelele esilayo lapha kubandla lethu leZANU-PF ukuthi ilanga lokuthi imoto zonke zibe sezibuyele ukusasa iWednesday ngolesithathu kodwa lakho kuzamele sibone ukuthi libona abantu baza bisela yini ngesikhathi izimoto zakhona asibone kusenzakala ukubana abantu baza bisela ngesikhathi kodwa hayi iparty ngavile ukukhuluma ukuthi ulutho aluphenduke ulutho luyabuyela.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Musaka isiphathamandla sebandla lezano PF njalo ekhokhela inhlanganiso yeFAZ. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asecele uZulu ukuthi aphathise ekubotshweni kwabathengisa izidakamizwa njengendlela yokwehlisa inani labazisebenzisayo elikhuphuka okwesabekayo elizweni lomhlaba wonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezenjiwayo umnumzana Soda Jemu usesole indlela okudingwa ngayo igolide athi yiyo ebangele ukudilika komgodi weBarros eChegudu lapho okulabantu abalichumi abafileyo njalo abane belokhu bengaziwa ukuthi bayaphila na kumbe hatshe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hallo, hallo Studio 7. Siyajabula ukungena ehlelweni. Besithanda ukuthi sincedise ubaba lapho umuntu omdala ogawula ohlale ekhuluma izindaba ezingazwakali yothi bona banqobe ekhethweni. Hayi, kuhle baba gawula ukuthi linqobe ekhethweni baba kodwa ke besicela lisichazele ukuthi la nqoba njani 52.6% baba gawula aye ngamavoti amangaki. Njalo futhi i-44% enaleyo layo e-CCC yayingamavoti amangaki lalama amabandla la amanye amancane ayelabo 6% labo kwakungamavoti amangaki kwenzela ukuthi sizwisisaneni ukuthi ilanqoba ngempela ngoba mali lokho lisithi lanqoba hayi babagawuli akulaqiniso ongumuntu omdala ungaka wena kodwa umuntu ezintwini amangaki ufanele
ngibingelele enkundleni lo okhulumayo engumantshisa basakazi labantu baseZimbabwe nje bonke jikelele sake sathi kungakafika ukhetho ukhona umbuzo engake ngawubuza khona lapha ku Studio 7 ukuthi iopposition party izilungiselele kangakanani ukubhekana lezano mangibhekile mina ngicabanga ukuthi ama opposition akwazi ukuthi khona uma ebhekane lezano abhekane labantu abanjani siyezwa manje ama elections nango barojiwe empela kusegcikeni kodwa manje bathule zwi ukuthi bathuleleni ukuthi inkokheli ze triple C's sesekhona yini kumbe lokho ezibhizi zithi ziyathandaza njengalokho kuvelayo ukuthi ziyathandaza kambe ungathi ubhekane lebhukezi liqhamuka laphana wena ugupha uthandaza uvala meso uthi uNkulunkulu uzakuzwa uyabe sukhohlwa ukuthi nalo ibhukezi liyathandaza ukuthi lifuna inyama manje abantu besinkokheli ze triple C mazithi ngalesi sikhathi zitshela abantu ngomthandazo izano layo phela iyathandaza kambe ngaleyo ndlela abantu inkokheli ze triple C abantu zibachiya kuphi ngoba ngizopromise khwanazi ethi yena akumelanga benze udlame ngoba yikho kuthandwa izano ye izano iyakuthanda impela and kuyayenza ihlale embusweni loba ingangcobanga ukhetho iyangena izihlalele and lingeke liyenze lutho lina lokho litshela abantu ngebhayibheli angazi ukuthi ipolitiki yenu layo isisisa kuphi ngoba sokubonakala nje ukuthi asiyindawo lokho elithembele kusadeki ngicabanga ukuthi kufanele likhuphule amasokisi
ngibulise uStudio 7 abasazi nabalaleli empilweni njalo ngoba njani ngendana zonke zelizwe siyakuzwa nto le okukhulumayo lesi esinye sikhulumile sezane ispeacher abasibiza ngokuthi uJoseph Chuma hhayi into oyikhuluma uJoseph Chuma ayisebenzi nje ngoba ingayisebenzi ufana nje nomuntu singathi nomuntu ngoku ngokuzicinisa nje into engikhona lawana lawo ngamanye amadoda mayengafuni ukangafuni wena ngokuzwafosa ukuthi kahambe ephalamenti lapho ngiyandla noma sekutheni and uzokhuluma ukuthi bafuna ukuziphatha njengamaqanda akusho lutho even lana bezanu lanze funa ukuziphatha njengezilwane akusizi lutho ma laba bengafuni ngeke baze baye and ngeke ntibaginye futhi so nawe uma ukhuluma ukhuluma ukwazi ukuthi ukhuluma namanye amadoda hhayi ukuthi ukhuluma ngengane zakho ngiyabonga ukhuluma ngothulani ndlovu enkaya kondoni esikhokokhona kuba right bengaye ephalamenti ngoba laro
salibonani basakazi we-Studio 7 ngiyabingelela nabalaleli hhayi uma kutho mina ngivumelana layo i-Studio 7 abantu ababesenza umsindo efort lapha asomalo nge-3 njalo kumele ukuthi likunanzele ukuthi nxa selisithi namhla limbuza into eyenzakala kobulawayo esila malanga imbuza namhla omunye umuntu uyabe sezidle sebona ungani nxa yekobulawayo abantu abalandaba layo umabutho wavotelwa ngabantu uthandwa ngabantu so laba abavele besola umabutho lani liyakwazi ukuthi vele ngabantu be-MRP abavele futhi bengasoze befike ekutheni abade demonstrator so akunyeke ukuthi abahlali bakobulawayo bathi mabutho kasiwa kobulawayo veli MRP nje wonke umuntu ebesibongangana abasizisisi ukuthi alishiyona wonke umuntu lishiyona bafuna amandele seningi imihlobo nje babeyibala entweni yabo besenza ukuthi bebajoyine besenza ungathi abanendaba labo wona vele abazwanani lezinye izibongo bafuna izibongo zesindebeleni kuphi so lokhu akunyeke kuze kumise ukusebenza kwabantu bobulawayo kade sabehlala bebhizi bekuthi uchamise uyizane ebusuku emini uyisikisisi rayithi bona ade bengasozane bengaso MRP ebusuku bebambene emini sebedilizwa yiwini kathi esina bembuza ukuthi wehluke kufaka ama-MP futhi yena ye phela i-3PC yanika imali ngamathiwa vele ngakho nto i-MRP le-3PC thina phela sibaningi lase wabona even i-great car yathengwa ngabantu abalutshwane lazi i-3PC iyatshaya imali noma inikwa ngamathiwa kanti yena yekelelani ukuthi la adinga akho amadoda yalo uchamisa phela iyasebenza futhi uchamisa unamakhampani manje umqondisa sabe sizobona umsika wamatamatisi nje obulawayo simuzwa nje balekela izanu vele khona ba-right abantu abapantukayo ku-MRP ingabuswa umuntu esabizano out of the country kake divetethisana lochamisa usede khayela iy'ndaba zakhe zephathi yakhe sebezele emfaka ku-DSTP
ngoba naye uRamaphosa asifuni ukuthi abuye lapho sesihlukumeka athi sisuke lapho ene nguye omoshisi lo Mbeki kwanalawo omafiya lapho adesi khonapho uzenza athi uyakhuluma uMbeki ngathi uyazenza athi nakazi lutho nguye ophusha lo ukuthi bayenze so ngoba balamabhizinisi ngayo balwela umnankagwa lisosha lo kala experience yokurula ngaza kuye-drive i-code 14 ongazange uyiyele esikolweni wena athi u-drive private nanga kwa the soldier kai une defense force experience so angazi kuti wa supportela nomuntu onjalo abakwazi kuti vadilizwa bafungule ukuthatha inote yethu laba beyichonja ngoba umlanga akwazi lutho ukuthi kusayinwani phambili ezinye izinto akwazi akulalizwe lizovuka lapho ngomlanga kwanje zinkane zokuthi enifuthi kuliwe cela Sadiq njengoba na le AU lamazwe wonke amanye ama European countries lalubona ukhetha ukuthi umuntu wawe nambali so mali ngayilahla lapho lizobona ukuthi noma lingabe lisiya observer amanye ama election abantu vela bazonyanya because bari bonke alithathi yenza ama vote abo liwalulaze ngoba abantu bayakwazi ukuthi yikukulwa kwabo kutshengisela kwakuthi abasafuni bani bafuna bani so which means labe lilahlela yonke ama vote la ekhoneni esigangeni abantu bezivotela umuntu abamfunayo
Studio 7 Studio 7 salibonani basakazi salibonani balaleli ku Studio 7 ngibingelele ngibingelela ngezindaba ezika Studio 7 ezimnandi esizethulelwa insuku zonke ba Studio 7 abantu abanye abantu balenhliziyo ezilukhuni kambe abantu bekhuluma kangaka izanu imile iqinisa intamo iqinisa amakhanda okuthi kanti kuyini okwehlulayo nje ukuthi evume ukhetho luyenziwe kahle ngoba vele aliyenziwanga kahle ukhetho akambe kuthi ama-by-election abuye ekuseni afanele fike ekuseni ezefike ntambama u-5 abantu belale bevote ebusuku kuyabe ku-right khona kuyani hhayi izanu kayithi iphatha abantu kahle angazi ukuthi kuyini egwaba ngakho okuthi nje abantu ibathathe bayenza abantu babo kumbe yikho khona ukuthi ungakhuluma uyabotshwa uyavalelekile hhayi izanu kayenzi kahle ayibusi kahle kayiphathi kahle abantu Studio 7 ngiyabonga
basakazi bethu labalaleli bonke nje jikelele umhlaba wonke siyabonga ke ukuzwa indaba ezinhle kangaka ezingathathi hlangothi ngizama nje ukuhlala phezu kwendaba ngento encane angifuni impeningi kakhulu bengicela ubaba lo elimbiza Joseph Chuma we-Central Committee ZANU-PF ukuthi ma efuna ukuzwelwa yibuhlanya mbone ngani akula mistake engutsheni lokho kuyisibhedlela esiphilayo kakambe engutsheni eyelakiswa iZimbabwe lekasiyo yako Chuma iZimbabwe lekasiyo yakhe futhi and yaze yekufa ehawula ngizomunye ethi bayazana lokuthi umyihla lapho umyihlala ngathi ngahlonipha abantu ngiyabonga
lawo ke abengamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika obe ngusomlomo wedalele the house umnumzana Kevin McCarthy oyibandla lama-Republicans ususwe kulesi sikhundla izolo ngemva kokuba amalunga ayivotele ukumsusa lokhu kulandela ukudabuka kwebandla lama-Republicans amanye kade esethesa uMcCarthy icala lokungabi lukhuni kundaba ezigcona abebandla lama-Democrats ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhubela umnumzana Dan Moyo
ukukhishwa kukaMcCarthy njengosomlomo we-House of Congress lana e-America kutshengisa vele ukuthi uMcCarthy from ekuqaleni ubevele engumuntu ongela support engathi isupport eyeneleyo from ibandla lakhe lama-Republicans ngoba ama-Republicans yiwona acontrola i-House siyazi ukubana bacontrola nge-slim margin of only 4 seats so sabona even ekhethwa uMcCarthy ukuthi kwathatha isikhathi eside ama-round engingathi ngamachumi lanhlanu ukuthi abantu ukuthi bazibagcine bemkhethile okutshengisa ukuthi i-support vele ebengelayo kahle kahle ebandleni lama-Republicans so mina ngingathi akungimangalisanga ngoba even ukuthi aze agcine evotelwe wagcina enze izithembiso eziningi kulaba engingathi ngama-far-right elements awe-Republican Party to a point lapho agcine evume khona ukuthi angakhishwa esihlalweni even ngevoti yomuntu if umuntu oyi-1 engathi engaphakama areze imotion yonaleyo ukuthi makakhishwe esihlalweni
bakhona abathi okwenzakeleyo lokhu kutshengisa amandla alo mnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe alokhu elawo ebandleni lama-Republicans ungathini wena ngalokhu
Well, uDonald Trump ngempela yebo ye amandla ulokhe elawo kakhulu kuma supporters ama Republicans ngoba siyabona even kuma polls simbona a leader kakhulu uwedlula engingathi mhlawumbe unumber 2 wama Republicans uRon DeSantis. So kuyatshengisa ukuthi ibase yama Republican ilokhe imfuna uTrump, and since uTrump ebevele yena against udaba lokuthi uMcCarthy asave i-government ukuthi ingavalwa. So sibonile uMcCarthy oyikho kumenzo waxotshwa waluza isihlalo sakhe sokuba ngusomlomo. Kuqale ngoba evumelane lama-Democrat ukuthi ba-blocke ukuthi uhulumende avalwe ngendaba ye-debt ceiling, isikoloto esikhona lapho ama-Republican amaningi besithi wona mawehliswe ukuspenda okwenziwayo kuma-social programs lezinye izinto ezifana lalezo, of which bebesithi bona if kungenziwanga lokho abasoze bavote ukuthi uhulumende aqhubeke esebenza. So uMcCarthy ugcine evumelana lama-Democrats bavota bonke, yinto eyenze yacasula ama-right wingers afana loGates onguyena ophushile ukuthi makakhishwe esihlalweni.
Lo ke ngumnomzana Dan Moyo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, sidibaneni njalo kusasa.